sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 10 kuNhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Ukutholakala kwe-injection lezi zivela e-China kuqakathekile kakhulu.
Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yi-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka-15.
Abantu bezanu PF yiwa amaland barons akula omunye umuntu ongamthola ongekho kuzanu PF oliland baron
owake waba ngumphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi njalo elilunga lezanu PF unkosazana Petronella Kagonye ukhululwe ngenkulungwane ezingamakhulu amathathu zebeyili izolo. Kubhubhe abantu abalitshumilane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yi-China azaqala ukufika kuleli ngeviki ezayo mhla ka-15. EleZimbabwe ngelinye lamazwe alitshumilane azathola amajekiseni la wona alungiswa yinkampani yase-China iSinopharm. IZimbabwe izaphiwa amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization yavuma ukuthi ijekiseni yeSinopharm isetshenziswe ukwelapha iCOVID-19 ngokusemthethweni ngoba ilokuphumelela okungedlula isilinganiso sokungama umeya isikhombisa ekhulwini kusiya kwayisishiyankalombili 76-86%. Wengeze wathi uhulumende uzaqhubeka edinga amanye amajekiseni afana le-Sputnik V yakwele Russia. Ele India lele Bilitane lawo athembisa ukuphathisa iZimbabwe ngamajekiseni. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lantathu 1,353 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abalitshumi lane. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamatshumi amabili lantathu 123. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,781. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende njalo emela idolobho lakoBulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiaffecte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first iCovid yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So kathesi ungakhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi ireport kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean okoBulawayo. Bekhulumela ukuthi eSongrove Hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi bathula abantu abalutshwane kimi kuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngala mali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kutsho ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempila kahle edalela eParliamente, kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 lemithi legumbobunye?
Kukhona esake sakuxoxa, kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esiyabe sikuxoxile, ngiyabe sengephula umthetho. But kukhona sibili, even ngathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa yi-virtual meeting.
Unkosikazi Jasmine Tofa ukukomiti ebona ngezempilakahle eParliamente njalo umela idolobho lakoBulawayo kuleli dale. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Spanta, sambuza ukuthi uthini ngamajekiseni la avela kwele China.
Ukutholakala kwenjection lezi zivela eChina ukuze sincede abantu ukuthi bamelane lalo mkhuhlane weCOVID-19 kuqakathekile kakhulu, ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe vele abantu bese beqalisile ukuhlatshwa, thina bese sisalele ngemuva. Ngakho kuyabongeka njalo nxa sinanzelela amandla alezi injection kukhanya ngani hayi ayazama kakhulu ukuthi umuntu akwanise ukumelana lalo mkhuhlane.
Ngobani abamele baqala ukuhlatshwa?
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqale akhangele amanesi lamadokotela labanye abasebenza ezindaweni zempilakahle abakhangele abantu, ikanti njalo kuyadingakala ukuthi bakhangele labantu abadala, abantu abangakwanisa ukuthi bebanje umkhuhlane lo uhle ubehlule ukuthi umuntu aphile. Bembona kuqakathekile ukuthi ngabe baqalisa khona ngale ukwenzela ukuthi kube babasizakala kuqala bengangeni emuntwini wonke.
Njengoba efika ngeviki ezayo amajekiseni, uhulumende seqalisile yini ukufundisa uzulu ngawo?
Ukuthi ukuthi khona kuza kuba khona ukufundiswa kwabantu ngokuthi la ma-vaccine kuyini njalo angasiza njani abantu empilweni zabo. Thina bese sifuna ukuqalisa lolo hlelo besamelele nje ukuze ukuthi uhulumende useme ngaphi, kodwa siyananzelela ukuthi njengoba injection sezikhona sokungaqalisa kumsebenzi wokuthi kukhuthazwa abantu njalo bachasisele ukuthi le i-vaccine isebenza kanjani njalo ibasiza njani emzimbeni yabo. Lokhu kuzanceda kakhulu ukwenzela ukuthi kube labantu abaningi abangakwanisa ukuthi baluthathe le i-vaccine lalomuthi njalo bavume ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi uhulumende angaba lazo lezi injections zibe ziningi, kodwa nxa abantu bengachasiselwanga abantu abaningi bangayesaba ukuhlatshwa ngenxa yokuthi kule ndaba eziningi ezibhodayo esingathi ngezamanga abantu babengala ziqiniso. Kodwa ke kuthi abantu besesaba kuzayenza ukuthi abaningi bayesaba ukuthi behlatshwe. So kuqakathekile ukuthi kuphangiswe ukuthi kungenwe phansi ezigabeni lapho abantu abahlala khona, wonke umuntu achasiselwe, abantu bazwisise ukuthi uhamba njani.
Umnumzana Hussein Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umeli weHarare West edale leParliamente njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Jimbiri bakhululwe inkantolo yeHigh Court izolo ngesibambiso sebail. Ababili laba bahlawuliswe inkulungwane ezilitshumi zamadola ngamunye ngemva kokubotshwa ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuthuka amapolisa. Kusenjalo oke waba ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi njalo elilunga leZANU-PF unkosazana Petronella Kagonye laye ukhululwe ngenkulungwane ezingamatshumi amathathu zebail. Ukagonye wetheswa amacala enkohlakalo ayisithupha aphathelane lokuntshontsha lokuthengisa umhlabathi. Abezanu-PF bathi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lephalamende olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Ukubotshwa kwakhe lokho ayisonto emangalisayo ngoba abantu bezanu-PF yiwo amaland barons. Akula omunye umuntu ongamthola ongekho kuzanu-PF oliland baron. So laba abantu babephiwe imvumo i-G40 ukuthi khona banike abantu umhlaba esingathi yi-free row ababelayo elizweni. So akumangalisi lokhu ngoba yinto abayijwayeleyo ivele ikwakade bekuyenza banenge kakhulu okokuthi bangafuna ukuthi babotshwe. Uzabona ukuthi khona ngabantu abezanu-PF.
Kodwa ngeke simtshayele ihlombe yini uhulumende lamapolisa ukuthi hayi ngempela kukhona okwenziwayo bakhanya bazimisele kudaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Udubo olukhona nje yikuthi khona kubotshwa abancane laba nje abakhulu abangathi babotshiwe ngaba ayise drop of water in the sea. Bona sibili abadala sibili abayipho inkalakatha zakona yiwa ababulala ilizwe. Kunengi kakhulu okungakhulunywa amapolisa obabona benjena bayakwazi ukuthi laphana kulecala laphana kulecala. So abanengi ababotshwa laba kuma kasili kungapi ngapi akula ngabantu abancane laba kodwa bakhona abantu abadala abayenza izinto zesikruku. Siyakubonga ukuthi khona bayenza into enhle ukuthi khona babophe abantu abayenza leyo nto. Kodwa ke ngabe baqalisele phezulu besehla kulokuqalisela phansi laba nje okagonye labanye ababili abathathu ababojiweyo. Hayi ayisikho nje khonoko katese bona abasemahofisi labanengi bakhona yibo abantu asebebuleli lizwe. Sikhuluma size nje so kukhona okuningi okwenzakaleyo. Mina into engiyisolayo ukuthi abafana labo mama abancane ababhansi phansi yibo abatshona begijinyiswa. Ayisikho lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edale lephalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Izakhamisi zeCholocho ezihlala zisiba lodubo lokukhukhulelwa izindlu lezifuyo lonyaka ziphephile ngoba zasuswa endaweni lapho okwandise ukuba lalumonakalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi salumango umnumzana Belief Gawule olilunga leZANU-PF yena othi inkinga enkulu ekhona lonyaka yikufa kwezilimo ngenxa yezulu elinengi.
Abantu sebathuthwa lapha endaweni ezazizimbi kakhulu tula lomfula ugwayi bakwakhelwa ngaphetsheya phezulu lapho okungawela amanzi khona. Kodwa ke amanzi lokho nxa engaqhubeka lokho esiba maningi kwezinye indawo kungagcina abantu sebedilikelwa izindlu ngoba phela kande izindlu zethu eziningi ezomdaka iphansi selisuthi kakhulu amanzi obuma amanzi semaningi kakhulu ikakhulu eCholocho izulu selisina suku zonke njalo lisina amanzi vele semaningi iphansi selisuthi amanzi vele semaningi. So kudale ukuthi kwezinye indawo kube kwabakhona kwezinye indawo nje lapha kubo phambi kwabo mbiri yangale la ngale kubo phansi labo nemali one lapho okubiwe khona ukuthi abantu sebelo dubo sokuthi ukudilivelwa izindlu ngokuthi izulu lakho naselinene kakhulu. So umumo lo nqa ungaqhubeka kunjalo izulu lokulisina lesiyaphambili kuze sizaba lo dubo sibelo olukhulu kakhulu.
Wona umumo weze COVID unjani khona ngapho etsholojo?
Umumo weze COVID ukuhabikwa kakhulu ikakhulu ama cases ze COVID asebe khona etsholojo. Kwazi se ngiza kutsho ngithi alokho ekhona etsholojo ngoba nxa kade kabi kwamalanga lana adlulileyo lakathe seloke alokho ekhona esikukhangelele nje ukuthi ngokuhamba kwezikhathi enqa mhlawumbe kuzabe lokusehla kuba kwabalabantu sibe abatshonile bebulawayo umkhuhlane lo kodwa ke okwakade sikhangelele ukuthi enqa mhlawumbe kuzaba lokwehla umumo wakho ngano uyabanjwa mbijana yiko kukhona njalo abantu bayananzelela ukuthi umkhuhlane lo sebenanzelela ukuthi umkhuhlane uyingozi ngoba usubikwa phakathi sobona labanye abantu besifa phakathi kwabo. So kukhanya abantu bazama ukuthi balandele imiyalo ye World Health Organization yabezempila kahle ukuthi abantu bazibaqoka ama mask bazivikele emkhuhlaneni basanitize benze konke okudingakalayo ukuthi bazivikele emkhuhlaneni lowo.
Ngokubona kwakho bazayichaya yini inala abantu?
Abantu bazayichaya bengayichayanga bengayichayanga njalo ngoba kulezi nto ezimbili la ukunala kwezulu sizulu selinenge kakhulu indawo zethu ezingamaezininge ezamahlabathi lapha emhlabathi osumdala izulu lingana kakhulu akuphumi lutho so kwezinye indawo vela kuzokuphuma lutho ngokuthi izulu selibe linenge kakhulu kodwa kube sokusila labo abathole ama fertilizer ngawo abantu abathole ama fertilizer abalutshwane abathole ama fertilizer ifertilizer yakho ihluphile ukuthi abantu bayithole yiko okuzabangela indlala kodwa ke abanye labo abalima amagangeni la amatsha hayi bazadobha yiko kukhona sibili lalabo abathole le fertilizer sibili bayisebenzisa bazadobha.
Umnumzana Belief Gawule isakhamuzi seTsholotsho njalo ulilunga leZanu PF. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulekhehla elijaye umkalo uShingayira ivuku ngekuba eWest Nicholson wafa. Ababili laba babikwa belwile ngemva kokuba uShingayira ejele umyeni wakhe uPhineas ngesikhathi behlakula ukuthi ulivila. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa selaye abaphathintambo bakhe ukuthi baphume le mihlahlandlela yenhlelo zabo ezizalandelwa kuminyaka emihlanu elandelayo. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mbingelele kubasakazi bomsakazi wethu, umsakazi wabantu Studio 7 labalaleli bonke. Ngifuna ukukhuluma lapha ke ngiphose lami ngebandla leMDCT. Okungimangalisayo ngaleli bandla ukuthi kanti opresident abaningi kangaka ngabani. Nxa uMdzuri engupresident, angithi nxa uMakhube enguvice president kwenele, kanti upresident uvice laba abaningi kangaka ngabani. Angithi izanu lezaphu zahlangana yiko kwakhanya kusiba nabo president abaningi ngoba omunye uvice wayevela kuzaphu omunye evela kuzanu. Kanti laba bakamdzuri abakamonzora ngabani? Nxa uMonzora engupresident uMakhube enguvice president, kanti mbonani kuqondile. Akudingakali ukuthi kuze kube nabo president abaningi kangaka. Yiko vele sibone ukuthi ibandla leli asilobandla. Into zabo Monzora lokhu ngamandlwane, nabakulandelayo ababoni ngani ukuthi balandela amandlwane. Into zabo Monzora lezi ezingelangqondo.
Ninjani bakwethu ku VOA. Mina ngithanda ukuphawula ama results ka grade 7 ukufaila kwabantwana. Yes, one abafundanga ikakhulu izikolo zasemakhaya. Yeah, kufani lezinye izikolo zasemadolobheni whereby abanye abazali bebe hire ama private teachers ukuthi bafundise abantu ababo. Again, okunye ke yilokho ikakhulu eMathebeleland. I-deployment yaba teacher abangazi ukukhuluma isindebele e-primary. Kubalulekile ukuthi utisha achazele umntwana ngesilungu. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuyadingeka kubana ke atshintshele elimini lomdabu. So kuzothola ukuthi ke nxa kuyikuthi e-primary kufundisa utisha ongazi ukukhuluma isindebele. Yena nguye ofuna ukufunda ke usefunde ebantwaneni isindebele instead ukuthi azefundisa. Into yabona ukuthi lakho kuya contribute khona lokho ku rate yokufeyila kwabantwana. Ngoba at the end of the day, instead ukuthi afundise yena sokunguye ofundiswayo ngabantwana langabazali, which is not right. Okudingekayo ukuthi ke nanxa yebo engewesishoneni but ke abe efundile isindebele esikolweni abantu abone wasipasa yikho abe sesiba le right okuhamba esiyafundisa lolo limbi. Asitsho ukuthi ke bengayifundisa kodwa ke mababe ngabantu abathe basifunda leso sindebele kwenzela ukuthi ke abantwana ke bazwisise nxa uteacher ebafundisa.
Studio 7 yalibingelelo ke ngisithi mina liphile kuhle inkosi libusise ngesikhathi se-corona. Bengilobe umlayezo engithi ngibuze ukuthi kathi umakhuphe lo phugeni bangaphi sebaqeda umsebenzi wabo ukuxothisa abantu be-MDC Alliance bejoyinane iparty ababona nangu Douglas sebathathele sebaxotsha futhi bangaphi kabakhulume sizwe phela sibone.
Mthokazi omuhle kaZulu. Injani mahlaba ezulu lonke la elikhona. Siyayibona imphumela abantu bakithi yabantwana besikolo engemihle. Manje into engibule engihlukumezayo mina ngayo le mphumela engicabanga ukuthi ifanele ilungiswe ikakhulukazi ezithe ezikoleni zasemathebelelini. Indaba yemali yababalisi zihlobo zami ngoba mathengiyabheka mina ngathola ukuthi ma ngikhuluma nabantu abangothisha kuma-primary schools. Izihlobo kuzisubuhlungu ukuze uthisha ethina imali yesikolo ayiholayo yini hola 1,000 rand. Izihlobo labo abantu basifundisela abodokotela, abonesi, amaphayiloti, yonke le nto edingakalayo elizweni yabonjiniyela baqala khona laphana kuma-primary schools. Bengibulombuzo ukuthi kahle yini okufanele yenziwe ku-government yeZANU-PF ukuze ikunanzelele ukuthi siyisizwe semathebeleni siyalimala. Ngoba eqiniseni ma singathula singabantu bemathebeleni kakhulukazi, singathula singabantu bemathebeleni siyogcina angazi ukuthi ngingagcina ngathi siyogcina sesifana naye. Ngoba ngithe ngiyabheka asikho kakhulukazi emathebeleni North, asikho nesiyi-1 esikole esinaf even 5% of pass rate. Even 5% of pass rate asikho. Baya empini kodwa ukuthi umlungu wayesiyafelana esiyabulawelwana bakwana. So kulokho benginesicelo sokuthi ake bephakame babuze nansi lesi salukazi singumnankakho ukuthi kanti kahle kufanele kuze kube njani ukuze isizwe semathebeleni sibe right. Abake nelingqiyini abantu bezanu ukubhidliza emathebeleleni. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi akasekho utisha osaziyo isindebele owakithi oqhatshwayo ukuthi azofundisa emathebeleleni. Kube sesibafaneni benkomo asisenabo abafana abaseluselayo abangomakhelwane ngendaba yezanu kanti izanu iyoze iyenele nini.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulungwane sesizalwane sakwele Hong Kong zikhangelelwe ukuthuthela kwele Bhilithane lapho ezilelungelo lokudinga ubuzwe khona zibalekela umbuso wele China elizweni lazo. Ele Russia seliqalisile ukuhlaba isizalwane salo umuthi wokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngobunengi. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuqale izolo lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi bodlakela abathi lwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende ngemva kokutshotshozelwa nguye. Ubufakazi lobu ngoba amavidiyo odlakela olwenzakala ngenyanga edluleyo uTrump ezama ukwalela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Amagqwetha kaTrump wona athe iPhalamende ayilalungelo lokuthonisisa uTrump ngohlelo lwe-impeachment ngoba sowasuka embusweni. Idale livotile phezu kwalokhu abaningi bavotela ukuthi iPhalamende ilawo amandla ngakho udaba lolu kumele luthethwe luye phambili. Ingcwethi zithi uTrump ulakho ukufunyanwa emsulwa ngoba amalunga ebandla lakhe lama-Republicans esimalaye njalo ambalwa kuphela kuyiwo asekela amademokrasi ekuthini afunyanwe elecala. Engadliwa licala uTrump ulakho ukuvinja ukuncintisa njalo edinga ukungena yiloba yisiphi isikhundla. Igqwetha lakhe lithi lokhu yiko okuzanywa ngamademokrasi ngoba esesaba ukuthi uTrump engancintisa njalo kukhetho awanqobe. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Nxa sikhuluma nge-impeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba ngumongameli. So uTrump akasenguye umongameli welizwe, igqwetha lakhe liqinisile useyi-private citizen, sengumuntu kazana nje. So ukuthi ke bafuna umsusa kusiphi isikhundla sobuthungameli akuvusiseki, yindlela nje amademokrats yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi bemkhiphe uTrump. Ayisiboni isidingo sokuthi ukube kusenziwa leyo hearing ukuzwa lelo cala likaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akasengumongameli, so nomongameli omutsha. Amademokrats akhangela indlela yokuya phambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele phambili. Lapha nje ngathi ukuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo kusikhumbuza ukuthi icala aliboli. UTrump wenza akwenzayo engumongameli, wathi akula muntu ongangithinta, I mean executive president, amandla onke ngilawo. But ke iAmerica ilama institutions avikela idemocracy.
Ngobufakazi esibone busethulwa ngabatshutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lama-Democrats evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basengaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba yakuzakhumbula ukuthi emavikini adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo, kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida le baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayright. So ama-Republicans azasebenzisa i-impeachment leyo ukuthi batshengise ukuthi bona babambene, ngoba indaba leyo asondaba kaTrump kuphela, isindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama-Republicans wonke angavoti lama-Democrats ayimise indaba leyi kudlule, ngoba it's just a waste of time. Ama-Republicans, they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siye phambili. It's pointless ukuthi ke ama Republicans abambane lama Democrats ekujeziseni umuntu kade kumongameli weqembu labo. So kungani bona njengeqembu abala focus.
Umnumzana Simbarashe nempaware intatheli zindaba. Siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha i-coronavirus awathenjiswe ngele-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka-15. Ubhubhe abantu abalishumi lane ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.